isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela kustudio 7 uMandlovu osenkayi uHot 25. Lesicelo la nje ngomzali lesikolo sethize labo ehlanganisa u25 lo24 isicelo sethu esikhulu bantwa bethu lezihlobo zethu eziku diaspora isikolo kasilamanzi njengabazali siyacela silokusilela okukhulu kakhulu abantwana balamanzi abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi amatichara kaalamanzi sibe sicela izandla zenu bantwa bethu eliphandle ukuba nalisincedise kubhorwe amanzi ezwe labo ngingumama osemzwa phansi umama Mandlovu ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso njalo engithanda ukulitshela ona abantwana benze kuhle kakhulu imathebeli lendi North Yunkinkai isikolo sibe ngunumber 1 ngiyabonga ngingathaba kakhulu nxa lingasichaza
kalibonani basakazi ku studio 7 olibingelela uCuthbert Mkhwebu uspeaker wenhlanganiso yeBeula community ku ward 5 eBeula clinic eMatopo South emathebelelendi abantu bakithi sithanda ukunxusa abantu bonke aba-underbeula klinika ku-ward 5 ukuthi sicela izandla siphakameni ngobuningi bethu sithuthukiseni isigaba sakithi sibuye sivikele umphakathi wakithi ngama-donation sibuye sithuthukise le klinika yakithi eBeula clinic sicela izandla uxhaso kakhulu silama nombolo esingawasebenzisa masifuna ulwazi mayelana ngeBeula community silama nombolo kababa uChairman umphathisi Ndlovu 0626224410 mawufuna ukwazi ngolwazi lweBeula clinic silomama uAnastasia Maphosa inombolo yakhe ithi 0747426772 mawufuna ukuxhumana lo speaker uCuthbert Mkhwebu 0712218760 le page leFacebook silalo kuBeula community lama group ama WhatsApp sinawo uyathola ulwazi ngakho konke sibuye le account yeBeula sinayo siyacela phakathi wakithi usizo siyethuthukisa isigaba sakithi sisemuva kakhulu ngento eziningi siyanxusa sitha siphakameni ngokuningi bethu sithuthukiseni isigaba
linjani bahleli beStudio 7 endabeni kumemetheka kumkhuhlane wecoronavirus khona kubuhlungu ngoba abantu bayafostele ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethunjini ngoba nakuthi umuntu ahlala endlini hlezi ekhangela abantwana bekhala bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalani bekhala ngendlala uyafostele ukuthi aphume ahambe ayedinga ukuya ethunjini bese kuzindaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu khangela kathesi umtshwanga uthethise uBishop Ndlovu emthethisa kuyukuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga engundlovu iphuma emzini wakhe kodwa eyibhale ngabobhishophu bonke besola into eyenzakalayo elizweni kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi ongkhona uphuma kuminority mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hayi uyasinceda vele thina as abethwakazi asibo maZimbabweans laphana siyarojwa nje ukuthi uthwe singamaZimbabweans kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi so kuyakhanya nje kuyacaca ukuthi hayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe thina sokumele ukuthi sifocus ekutheni siqala njani impilo yethu ezabethwakazi all alone singelabo thina labo abantu beZimbabwe ngoba hayi bakhohlakele kakhulu
Salibonani basakazi beStudio 7 mina ngiyona talent enkayi kosikhobokhobo emkarati ngithi mina umbuso kaMnangagwa lomgabe uyafanana ngokubona kwami njalo kakhoza uguqula ngoba laba bantu vele bona iqiniso abalalo ngaze ubele election vele abawini kodwa uyala kuthiwa bawinile ngoba bantshontsha amavoti so vele umbuso wabo uyafanana kusiya ngani ngani bayekelwa nje uNkulunkulu khona ukuba ukubajezisa lezaniphefu yabo uNkulunkulu khona ukuyiqeda izaniphefu le esazalelwa kiyo lakathesi lokhi khona uNkulunkulu uzasilungisela yena mbani wayekwazi ukuthi umgabe ngaphuma esihlalweni uNkulunkulu uzakulungisa isithothi sezani lesi asisinikeleni kuNkulunkulu kathesi siyalamba akulakudla izwi lalini banika amabele ngokukhethana bona awezani konke asikunikeleni kuNkulunkulu ukubusa kwabo lokhu uNkulunkulu yo ozasikhiphela izani igama elithi zani yile singalifuniyo futhi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318